So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yena le mithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane e-South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuwe. Besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Okwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini alelibandla kwabotshwa ezinye. Namhla lelibandla lwelikhangelelwe ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS gabeni seBulawayo district umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku youth league yona I constitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options I automatically here is dissolved yodwa. So akula youth league ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. Sobona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumapositions. Sobona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this, u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwa ama-elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi, liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bandithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami, ngoba mina ngithe angisazongikwanisa ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilizer ukuthi umhlangano lapha ume, and ama-vendors bonke siyabanceda. Ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya ezanpiof, kubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisa ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade selecina selesithi Jarumbira sicele ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama options ukuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-youth league ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options awo ayi-14 kuphela, automatically iyae dissolve yodwa. So ngabatshela into yesi-3, kathesi kuma-district sokula ama-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo ama-substantive chairpersons labana kabasaba-recognize. Sina sithe asikufuni khonoko.
Alo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo district kubandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezanu PF.
So you can super corner, you know, Paniketa by Chavi corner, civil trapper, is made till a hambang, Estarat in Japan. What are you? By Bamba, you know, Zani, I got not my factions, Utena corner, what are you? Oh, I'm going to my factions. Yimihlobo show boy and I let me touch today. Ngapha kule malemanje beleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakarang abahlangani abantu labo bahlanganiswa nje libala lele le subject yesikolo yokuthiwa kule shona yeyana yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kuthiwa khona ula ma-subject angu-4 awapasile kumbe angu-10 awapasile kubalizwa le shona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akasiwa laphana kuleyani phathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana balepower ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosh kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kusiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kula abalepower laphana njengobe nabona usimon ikhaya moye wayengu-chairman bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kuba ngelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ngalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningi ngalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaiwana phakathi emahofisini kuthawana nangamatshe
o-G40 labolacost bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatshene
laphana behlukene ungakhangela ilacost leyi hhayi laba phela ngama karanga lawo bolokhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lojonathan umoyo kabakazi bebe la mazwi ahitshanayo ukuthi khona bayahitshana balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise ilacoste ngakho-ke ilacoste lalo le-group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwa yi 4930 6065 la ku 15460 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele
ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzeli abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloya inkinga agcine sebuleyo njengalokho esibona kusenzeka.
Ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbodo bangasi approacha ekuse approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baya bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabho kwele South Africa ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosincube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxson Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eDinga North lubu wa 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezinta ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokusela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni mbeni elokuzenini emansenya primary lakho futhi amanzi angkhona akathana emansenya isikolo is 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i challenge esilayo ngama teacher ehlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise esifundweni zabo. Asila even clinic siya travela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers kuya elokuzele Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma tenet case last year saba le lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala esefuna ukulokhuza but then ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulomuntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu oyedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3 year role plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama-block break akhona 2000 lama door frames siyachova but vele iplan yangikhona is 5 year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangazise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhila lokhu esakuthengayo kuzaqhila sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokuzeni esibelema primary indawo yangikhona kayilamanzi i-water table yangikhona ikathana. So kulesibholani sakudala esagejwa ngolokuzeni osikanyana kubo 1957 esanda kuvelela elokuzeni eZambezi River khonale. Isibholani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona siye esikolo almost 3 to 4 km.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor Mazibano ongathanda ukubatshiyela wona?
mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuclinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibili ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe sisezimbabwe kathe sasikho ezimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini lakuwe sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono ukuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke yithi abantu bethathana abeZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingene langesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyana eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyinqini sase kwakhona kuvuke kungumese ekuqineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekileyo asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi singamemetheki ziqinisike esikhathini sokuthi uze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidluleyo abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abashadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sisakhangele ukuthi abantu bazoshada kodwa uthole ukuthi abasiki kuleso simo sokuthi bashade. Abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyatshisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lalezi nkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi beze bebulalane.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina sinje singamaZimbabwe yaseSouth Africa abantwana beqeda isikolo kumbe uqeda i-O-level. Umntwana oqeda i-O-level le-15 or 16 years mayiqeda i-O-level isuka ekhaya ifika lapha eZimbabwe okokuqala nje ayayithola umlayo wabo-anti wabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje ma uthole ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. kathi isikole umuntu uzala phegoli lapha egoli asilabo anti asilabo gogo ukuthi basihlanise phansi basidinga ukuthi kuba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejahu uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijahu liphatha kanjani mhlawumbe kunye suke ukuthi suke sikhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esisuke siwaqomile uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngale leyijaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa ugcine kuyiye ekudonisele ukuthini umuntu lwanje ngumbuza usho lento ezomkhuba kumbuza uwenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele lesi simo sokuthi akubulale njalo futhi lapha njoba sisekuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana nxaba seqomile mayile nkinga le jaha asikho isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti ijaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi abizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona nje sivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando olungena kuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besifikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasekabo ubabakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza ahlalise phansi kubiza omali umibe labo esoka kube uhlale phansi kukhuza akusekho lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyavalelisa kubalaleli ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqala ukufaka impama ungafihli ngoba impama le ekugcineni igcine isibhamu ikuthatha umphefumulo wakho
hhayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voandebele.com. Kwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathi sisingena kuma provinces atshiyeneyo. Mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheatre. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizabe sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kwabe kuyiFriday e-amphitheatre kobulawayo. Amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheatre yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts ngama-districts. Ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheatre isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi atshiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumajibo.
Ye, akhoqela le maphandleni.
Lasemaphandleni, I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi. Ukutargeta ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwani wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma khonapho phakathi kwebandla lakho kuba le primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama liboba lo mkhuba i-courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwana oleshephe eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqhakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini, omunye umnawami ongumfana, umngakhe engekho, wathi njengoba lithole kungelabantu, namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle. Umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso weni lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi safanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe. Asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo zehistory ukuthi hayi i-election leyana ese eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasokomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mathibenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathe ikhefu.
Kusukela kuzibandlela Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma.
Ingoma kaSandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasitinta ku studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.